Uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu, njengezizalwane zeZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu. Bonabo bantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kusadaki babizwa kudale lepholadi kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisani. Bakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuni ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengamaZimbabwe angcono kulabanye abantu. Ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu yiyo esibisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazantu abona bangamaZimbabwe angcono kulabanye abantu. Bayeyisa abanye abantu, abanye abantu abalanhlangani bathi inhlanganiso zezabanye abantu kazilangqondo, okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo. Yibo labo abantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngapi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela sizwe sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe base besithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thini ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa omakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofesa kulokuthi njengoba njilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi bamlande umnankagwa bathi heyi mnankagwa abantu bakho bezanu bayasitshaya lapha kuhlaliswane phansi kukhulunywe. Babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community. Abanye bakhona siyakwazi ukuthi abanye bakhona babenzela ukuthi i-international community ngabazwela phela kuyaba le mali futhi bathole amasolombana.